Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Novemba 2021 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona lapha ilay time bomb eyenzakalayo la. Kama kula ma window sesilandi winter and bekuyizulu belisina so abantu ovela bebenethelwa lizulu. I right to shelter even though in French to inside to ebantwaneni. But kodwa still abadala abafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondayo ukuhlala.
Izakhamizi zika White Six wobulawayo esidojiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo. Uqulala benhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho.
Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho ngendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho-ke siyathola abantu bevotshwa behanjiswa-ke e-Majestic Court bafika bancitshwa ibheyili khona ngale bavalelwe okwamaviki okwezinyanga ezithile bencitshwa ibheyili umuntu aza-aplayele e-High Court.
Imithethwandaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazuzisekiyo. Umongameli Joseph Biden welemelika namhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadale awephalamende elizweni lakhe okwakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ithethe intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana izolo i-COVID-19 ibulele abantu abahlanu. Okukhuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane yeZimbabwe kwabedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1565. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ekuthelelweni i-COVID-19 lanxa nje inani lababanjwa beligciwane leli selisehla. So kukhuphuka inani lasebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ele-vaccine. Kunje sokuhlatshwa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amane 370,676. Abahlole batholakala beligciwane leli lokhu laqhamukayo eZimbabwe enyakenye sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 38,164. Okulinani eligoqela inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu 35,480 labaguleyo basila kulomkhuhlane. Izakhamizi zika Ward 6 kobulawayo esidojiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza kuqula labameli benhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations elisekwethekeleleni kulolu dolobho indlela enzima eziphila ngayo zingatholi usizo kukhansili lakuhulumende. U-Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Malunga equla labameli benhlangothi ezichiyeneyo zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations ezigoqela i-World Food Program asekwethekeleni kobulawayo okwensuku ezintathu ezohlola ukuqhubeka kwenhlelo zalezinhlangothi kuleli dolobho ngelanga lesibili lalolu hambo kulapho leli qula elenelise ukwethekelela ku-Ward 6 esidojiwe flats lapho elifice umumo ungamuhle. Unkosikazi Ntombikayi Senyathi isakhamuzi sesidojiwe flats uchasisa ngababhekane lakho.
Lapho kwakhathi singathi kunzima ngoba sikhathi ukuthi ngo-2001 kwaqalisa ukukhutshwa abantu lapha behanjiswa emganwini umelena houses and then abanye basala bakhupha iflat 1 layer 4 flat 2 the rest of flat 3 layer 4 flat 2 basala so sasikhalele ukuthi bazabuya labo bekhutshwa kodwa kusayenzakalanga. And then kuflat 1 khathi bahlala ngama 2 families per house and kule overcrowding. Flat 2 khathi sibale problem yama gates from September last year abala ma gates so basebenzisa inkuni. Ngiyabona ukuthi kunzima njani ukuthi iflat ngiyipheke ngenkuni intuthu ephakathi ngaba lezi nto ezinjengabo TB. Kuflat 3 khathi bekhala le simo samanzi ama pipes adabukile amasuwa aduka ugugile lokhena so ungasibangela ukuthi mawungukuthi singaba lomnyama kungena umuntu oyihano le covid isidujiwe sonke siyaphalala
umeya wedolobho lakobulawayo uthi bazwile inhlupho zabantu ngakho ke bazazama ukulunyisa
well sizwile inkala ama complaints le zokukhala kwabantu siza kukhangela sikuhluzise sibone ukuthi kunesingakwenza but njengoba sichilo ukuthi indawo leyo esidotshiwe indawo vele engasalungelanga ukuthi ihlala abantu abantu babegijiwe khanje semganweni laseqadu park okuhluphayo ukuthi xa sikhipha abantu kufanana le simo eseburombo xa sikhipha abantu kuyabuya abanye abantu abatsha bazohlala so kutsho ukuthi uhlupho lwankona sozoluphele ngaphandle kokuthi siyakhe ezinye izindlu lezi sizidilele
Ukhansila kaward 6 kobulawayo umnumzana Thawanda Ruzive uthi isimo esisesidojiwe flats sibuhlungu
ubuhlungu and I'll tell you the problem silayo is i background silapha kathesi because economy yethu is not working well isidojiwe community iphakathi kwe Belmont industrial hub right so the industry has completely collapsed okay wonke abahlali besidojiwe kwakumele basebenze lapha industrial area but okathesi akunamsebenzi
omela amalungelo oluntu esezimbabwe human rights association umnumzana musa moyo uthi okusesidojiwe yingozi enkulu njalo lelungelo labantu lokuhlala liyephulwa mgceke
yabona lapha le time bomb beyenzakalayo la aba kunamawindow sesilanda iwinter and bekuizulu belisina so abantu obviously benethelwa lizulu i-right to shelter even though infringed to ebantwaneni but kodwa still abadala labo bayafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha so ndawo yokuhlala kumele lapha bebanike indawo enhle behlale kuhle lapha abantu baningi kakhulu uhulumende the local authority kumele bezame imizamo yonke ukuthi abantu laba behlaliswe kuhle nokwesikhiwo kwe-British lokhani ukuthi uthaba behlalisa ama-one room hhayi akukho good for human habitation izinto lezi
uminister of state kobulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze ukuba ngempela isilinganiso sabantu abahlala esidojiwe flat lesimo esikhona manje asisihle
akungavunyelwa ukuthi umkakho khayehlala la wena ulomuzethuluoth ukuthi uvakathi uzobona umkakho kwakumele kube ngumkakho kuphela ozazuza ithuba kuvakatshele ekhaya ungaphambanisa ubuye la wawekha umthetho omkhulu kakhulu kungakho ngemva kukazibuze kwanwebeka kwanwebeka abantu babuya namakhosikazi labantwana babo hence ipopulation ekikhulunywa ngubabumeya ubabukhansila esithini kwakumele bebe less than 200 but currently
omele i-United Nations kuleli unkosikazi Maria Ribeiro uchaze ukuba bakobulawayo ukuzohlola inhlelo eziqhutshwa kuleli dolobho njalo bakhathazekile kakhulu ngabasakhulayo kanye lesimo sabahlali besidojiwe flats isidojiwe yakhwa ngomnyaka ka-1951 ilungele ukuhlala izisebenzi ezingamakhulu amabili ezingelamuli kodwa khathesi kuhlala abantu abadlula amakhulu amane amandla kagetsi kuhlanganisa impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo sekukudala izindlu phose zonke azisela amafasiteli njalo leminyango eminengi ifile kodwa abantu bahlala kunjalo abanye abantwana abahlala kule indawo babikwa bengenelisi khona ukuya esikolo ngoba bengela ncwadi zokuzalwa okuluhlupho oluqalisela ebazalini labo abangelazo lezo ncwadi zama-birth certificate ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahlele khatshana icala eletheswa intatheli zindaba uHopu Hochimono elokusabalalisa amanga umahluli uJester Jarewa uthe idale likamanje elahlulela lolu daba laphosisa ngoba umthetho osetshenzisiweyo awusekho la kusisekelo sombuso welizwe owe-Criminal Law Codification and Reform Act. uChingono ubeseteswa icala lokusabalalisa amanga ngakulobe enkundleni yekuxhumana eyeTwitter ukubana kule polisa ebelichayela bulala uSani lusemhlana kanina. UChingono uvalelwe kwamalanga amashumi amabili encitshwa ithuba lokuhlawula isibambiso sepeya. Kolunye udaba olusemthethwandaba umkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MTC Alliance u-Obey Sithole obotshwe ngomvulo esetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu i-criminal nuisance umiswe phambi kwedale lamhlanje. Kuthi ilunga lebandla le-PDP Mnumzana Benjamin Ruganda laye ubesemthethwandaba namhla ngodaba lokuxotshisa edale lephalamende amalunga we-MTC Alliance aye ku-PDP agoqela uMnumzana Dendayibithi labanye. Umthethwandaba ubeke eceleni isinqumo esasithethwe esokuxotshisa amalunga la ephalamende ngoba uRuganda ebikwa wayengasuye nobhala jikelele walelo bandla. Kodwa yena usephenduke edale esithi kulobufakazi bokuthi nguye unobhala we-PDP oqotho. UChris Gandhi uxoxelo lwela ilungelo likaZulu uMnumzana Edwin Ndlovu ngalolu daba.
EZimbabwe umthetho usetshenziswa esingathi kuhlukuluza abantu uhulumende abona ingani baphikisana laye. Umthetho usetshenziswa kuhlukuluza abamabandla aphikisayo kakhulu MDC Alliance. Umthetho usebenziswa kuhlukuluza ke abe civic society kumbe ke abintatheli zindaba. Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho ngendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho ke siyathola abantu bebotshwa behanjiswa ke emagistrate court bafika bancitshwa ibail khona ngale bavalelwe kwamaviki kwezinyanga ezithile bencitshwa ibail. Umuntu aza apply le high court lapha azaphiwa khona ibail. Angaphiwa ke ibail indaba yangkhona iyadonsa isikhathi umuntu lokho esiyareporta emapholiseni ehamba emthethandaba. Ekugcineni bese kubonakala ukuthi kalacala sekhululwa. Kodwa kabe kwenzakele ukuthi umuntu lo uhlukuluziwe kakhulu, kuthethwe isikhathi sakhe esiningi kakhulu, ube tortured kakhulu ngokubotshwa lokuvalelwa ke engelakukhululeka. Yikho ke yindlela ke iZANU-PF ke eyenza ngayo ke kuhlukuluze ke abantwana beZimbabwe. Kuyinto ke eyenzakalayo sesijale ukuyibona ukuthi umuntu uyabotshwa ke kodwa ekugcineni ke utholakale ke engelacala. Abaye bekwenza abaye besazi ukuthi lowo muntu kalacala kodwa befuna ukumhlukuluza nje ukuthi ke abantu besabe ukuphikisana lohulumende, abantu besabe ukukhuluma izinto njengendlela ezizo zona, abantu besabe ukukhuluma iqiniso, abantu besabe ukulimela njalo iqiniso. Yindlela ke iZANU-PF ke esingathi thini sebenzisa ngokungekho emthethweni ke amadale ke ezomthetho kakhulu i-Magistrate Court.
Manje ngezinye indlela singathi uhulumende uyabe esebenzisa na imithetho ukuhlukuluza abalembono ehlukenele yakhe.
Uhulumende ke usebenzisa ke umthetho ukuhlukuluza ke bona laba bathi baphikisana laye. Indlela yokubajezisa nje bengonanga bengelacala kuyinto eyenzakalayo ke kweZimbabwe naleyo ukubotshwa kwabantu bengelacala bavalele bahlukuluze kwesikhathi esithile. Injongo yakhona enkulu ngeyokuthi abantu besabe bangasachothozi uhulumende, bangasaphikisi uhulumende. Lanxa bebona izinto zonakala uhulumende ke lamalunga eZANU-PF belokutshontsha okuthile umnotho welizwe, belokubulala umnotho welizwe, abantu bathule besabe ukuthi bangavela bakhulume ke bazabotshwa ke bayevalelwa bajeziswa bahlale isikhathi eside. Ekugcineni lanxa lowo muntu etholakale engelacala kodwa ke sefana lomuntu opikileyo phela ejele ngoba ngawuhlalele inyanga ezintathu, inyanga eziyisithupha uhlalele umnyaka wonke 2 years lokho kushisha emthethwandaba. Uvele ufana nalo muntu ke osetshe wapika ke ngoba ke isikhathi sona lesi yabuhlukumezekile kakhulu. Yikho ke abantu beZimbabwe ke siphansi ke kohulumende locuka ukuthi ke siyabotshwa, abantu bahlala isikhathi eside kakhulu bekuremand, bahlala isikhathi eside kakhulu betshisha emthethwandaba kodwa bengelacala. Ekugcineni ke sokufana lokuthi ke ngabantu asebepikile ngoba babe behlukuluzekile bathatha isikhathi eside ke betshisha emthethwandaba kumbe bevalelwe kuremand.
UMnumzana Edwin Ndlovu ngolela ilungelo likaZulu njalo iphatheke kwezombusazwe. Limuze ixoxa lapho ecingweni lo Chris Gandhi we Studio 7 ekoBulawayo. Umongameli Joseph Biden welemelika namhlanje ukhangelele ukukhuluma lamalunga amadale omabili awephalamende yakhe athi ele House of Representatives lele Senate ngokuphathelane lokwenzakala emelika lasemhlabeni jikelele. ongowakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lokhu ngokuqala ukuba uBiden ekhulume edale leCongress selokhu wangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela lonyaka, kulandela ukuzama ukuguqula impumela yokhetho ngwaye umongameli uMnumzana Donald Trump labalandeli bakhe abangena edale leli ngenkani kubalwa ama-electoral votes. Amapolisa, amasotsha labanye abakhangelane ngezomvikela bagcwele phandle laphakathi edale leli besenzela ukuvimba abalakho ukuzama ukwenza udlakela namhla kusihlwa. UNkosazana Jean Psaki, isikhulumeli sikamongameli, uthi uBiden ukhangelelwe ukukhuluma ngokuzimisela kwelizwe leMelika ekulondolezeni ukuthula lokunye emhlabeni onke jikelele, akwenzela abantu elizweni leli njalo lokuthi kumele abantu balwisane njani lomkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi kuningi okuzakhulunywa nguBiden.
I-address le ifika esikhathini esenza i-milestone yakhe yamalanga angu-100 esehofisini. Uzathinta indaba ye-COVID-19 ama-achievements aseyenzile. Siyazi ukuthi kuthe kuphuma uTrump i-COVID-19 bekungala strategy bekungalanto yenzakalayo ekhanyayo, kodwa siyazi ukuthi namhlanje more than half of ama-Americans asehlatshiwe injection.
Untini uthi uBiden ufisa ukuthi abantwana bafunde kungela nhlawulo emakolijini njalo labosomabhizinisi abalamakampani amakhulu bakhokhe imali ephezulu yomthelo we-tax.
Okunyaza kuthinta indaba yenotho ikakhulu i-stimulus package wayipha abantu enyangeni ezidlulileyo. Uzabahamba njalo ukuqakatheka kokuthi elemeli kaselibuyele kuma-family of nations. Ama-treaties amaningi uTrump wayesekhiphe khona elemelika, uBiden usebuyele lapho. Okunyazwa kuthinta uzathinta afuna ukwenza emalangeni mhlawumbe angu-100 abuyayo mba ngu-200 abuyayo. Lokhu kuza-include i-American Families plan afuna uyifaka eyimali engange $1.1 trillion. Iplani leyi ethiwa i-American Families plan idinga ukuthi incedise ama-families ngezimali zokugcinwa kwabantwana okuthiwa i-child care. Njalo uzozama ukuthi ama-community colleges, ama-tier colleges abe free. Njalo uzozama ukuthi amakhampani wonke ephe izisebenzi lokho kuthiwa i-family paid family leave.
UMnumzana Danny Moyo olandela ezombangazwe kwelemelika kulombono ofanayo. UMoyo ugcizelela esithi
kule bill efakwayo okuthiwa i-George Floyd bill, I think uzokhuluma ngayo azame ukuthi aphushe ama-members awe-parliament awe-congress ukuthi bavote ibill le iphumelele. Ngikhangelele futhi njalo ukuthi uzokhuluma nge-infrastructure development, ngoba ufake proposal $2 trillion ukuthi kwenziwe i-infrastructure. Siyazi ukuthi ama-Republicans amanye azama ukuphikisana na indaba yakhona le besithi iyadura kakhulu, imali yakhona izovela ngaphi.
Kukhangelwe ukuba uSenator Tim Scott okubandla lama-Republicans uza kwethula umbiko oqakathekileyo webandlaleli ekhuluma ngokuvezwe nguBiden kudala le-Congress. USkoti ulakho ukukhuluma ngodaba lomthelo we-tax ukubulawa kuka-George Floyd lipolisa elisanda kutholakala linamacala ambalwa lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanyela kwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kumanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. ele India lilokhe lisehluleka ukuchisa izidumbu zabantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 obulisiko labo lokubeka abashonileyo ngesikhathi inani lababhubha ngenxa yalo mkhuhlane lilokhe likhuphuka njalo uhulumende walelo lizwe esithi kufa abantu abedlula ikhulu 115 ngehola elilodwa. Abantu batshengisele edolobheni le-North Carolina izolo kwelemelika ngesikhathi yamapholisa idingisisa ngokubhubha kukamnumzana Andrew Brown Jr. onsundu owafela ezandleni zamapholisa. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa sezincome umongameli Cyril Ramaphosa ngokuvuma ukumiswa phambi kwekomishini ecubungula ngezenkohlakalo. Ebuziswa ngenkohlakalo ebikwa yenziwa iziphathamandla zebandla lakhe lezikahulumende. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ikomishini le esile minyaka emibili ihlolisisa imisebenzi yenkohlakalo, ukuntshontshwa kwemali kahulumende, ukuphana imisebenzi yenhlelo zikahulumende ngenhloso yenkohlakalo nokuchaphazwa kwemali yamankampani kahulumende, ibize umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi azochaza ukuthi ibandla lakhe le-ANC leziphathamandla zikahulumende wakhe bathinteka kangakanani kule inkohlakalo. Njengoba iningi labantu abathintekayo kunkohlakalo ehlolisiswa yile komishini kungamalungu ebandla elibusayo asebenza kuhulumende, amagqwetha ekomishini abefuna ukuba kwazi ukuthi bangena njani kuhulumende labo bantu njengoba bafakwa yiyo i-ANC ikuhulumende.
The ANC has over the course of several years.
Siyavuma ukuthi ikhona inkohlakalo kumalunga ejula kuhulumende.
Within its own ranks and in other parts of society.
Ikomishini ibifuna ukwazi ukuthi yonke inkohlakalo yenzakala njani lokuthi yena njengenkokheli yaleli bandla elilamalunga enza lenkohlakalo uthatha amanyathelo bani ngalokho. Leli nyathelo likaRamaphosa lokuzehlisa alandele umthetho njalo avume ukuyaphendula imibuzo yale komishini selijayelwe ihlombe izalwane zeZimbabwe esithi yikho kanye okufanele kwenziwe zinkokheli zikahulumende eZimbabwe. Isikhulume senkosi yakwamthokazi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi okwenziwe nguRamaphosa isifundo esihle kakhulu okumele silandelwe inkokheli yeZimbabwe.
Kuhle lokho ukuthi abakhokheli bazi ukuthi kulomthetho kumele uhlonitshwe kuwo wonke umuntu ungakhathalekile ukuthi isikhundla sakhe isiphi. So siyabonga lokho esikubona kusenzeka eSouth Africa ukuthi lo president impela uyabizwa izondo commission ukuthi aze kuzo imibuzo ukuthi kanti iANC ibisenze njani ilezi zinto bezisonakala ibikhangele ngapi.
Esenye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto okufanele ifundwe ngezinye inkokheli ukuthi layo kumele ilandele umthetho.
Ngicabanga ukuthi mhlambe kithi isifundo singasifunda eZimbabwe ukuthi lakhona asikophele into ukuthi hayi mangabe usolakala unguminista ungukhansila kumbe ngubani ezilo umholi wa an institution eZimbabwe, lakhona uma kuthiwa kulezi nsolo ukuthi hayi vela inkantolo ungasuke usuvimba izinkantolo usucapture izinkantolo ukuthi hayi yonke into eyenzakala phana kumele ukuthi kulalelwe ilizwi lakho. So le nto mpela ngicabanga ukuthi ingasiza kakhulu futhi singabona iZimbabwe iqhubeka ngempumelelo esiya phambili ngoba uyabe ngekho undlovu kayiphikiswa.
Umnumzana Jonathan Mbezi uthi lokhu kuyayifundisa iZimbabwe ukuthi nxa inkokheli zisetheswa amacala kufanele ziphe impendulo obala ilizwe lonke libukele lizizwela njalo zemukele ukubuzwa imibuzo ejulileyo haji eyokumbambatha.
Kuyabonisa for sure ukuthi upresident akekho phezu komthetho noma any minister, but amazwe izweni elifana seZimbabwe kunabanye abantu angani baphezu komthetho ukuthi vele noma inquiry yakhona ingaba khona kuyabe kungenalutho oluvelayo kuyo. Lokhu kubonisa mpela ukuthi the president can be taken to inquiry.
Kukhangelwe lokuthi umongameli Ramaphosa abuyele kule komishini kusasa bese kusithi ngenyanga ezayo aphinde abuyele njalo esesiyaphendula imibuzo ngensolo zenkohlakalo ezetheswa iziphathamandla zikahulumende. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Abasafundela ukuba ngababalisi asebekusibanga sokuba sendimini yokufundisa abakuteaching practice sebencome uhulumende ngenyathela alithetheyo lokuqhubeka ebaxa imali yokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 yamadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, US$75. Kodwa lokhu bekhonana ngeholo labo eliphansi kakhulu elengezelelwe kancane lisuka kumadola eZimbabwe aphezu kwekhulu, RTGS $157, lisiya kumadola azinkulungwane eziphezu kwezishiyagalolunye, RTGS $9,049. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule umbiko encwadini elotshelwe izisebenzi zikahulumende ngabogatsha olubona ngokubhadalwa kwendleko zikahulumende. Abasafundela umsebenzi laba bebeholiswa imali elingana ledola elilodwa lemelika lengxenye, $0.57, kunyanga ezisanda wedlula, okuyinto ebeyisolwa ngabaningi besithi kufana lokusebenza kungelambhadalo. Bathi njalo loba nje sebehola inkulungwane ezedlula kancane ezithoba munemunye, 9,049 RTGS, ingcono kodwa lokhu iphansi kwaleyo ababehola ngomnyaka ka-2017 kusabusa umunye owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe yamadola alikhulu lengxenye, $150. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union PTUZ kumbiko ewukhiphe enkundleni ukuxhumana ebulenjini eTwitter ithi imali izanceda ababalisi besifazana ukuthenga imfanelo zabo ezinjengesanitary wear, okufakazwa ngunobhala wale nhlanganiso uMnumzana Takawafira Jowu.
Our greatest challenge with the government is that we have seen such
a uhlupho ngohulumende ukuthi sesike saba lesikhathi lapho uhulumende athi wanika abantu imali. Sizawukholwa lokhu nxa uhulumende esefake imali le kubabalisi lapho.
Kubeke sithi ababalisi bona bavele bafuna ukuholiswa ngedola lemelika.
This recent increase in our reality,
nxa sokuphezwe imali siyathaba njalo sithemba ukuba kuzanceda izifundi. Themba bazayihola limali ngamadola awuyamelisa.
Lokhu kusekelwe ngomunye umbalisi unkosikazi Nobuhle Mlambo.
Dollars lay allowance, COVID allowance enikwa ababalisi lamasivu 70. Ngibona ngani government iphonga ucatsha ngomunwe nje ngokuthi ithi singezelele si-extendile i-$75 allowance, ngoba in actual fact I saw $75 i-6,000 bond njalo futhi engena i-RTGS. So ngibona ngani kumele ukuthi vele ngabe kabayi-extendanga, ngabe bayayikhipha ukwenzela ukuthi banike i-government inike isebenzayo imali. So bacasha behind i-$75 le ukuthi ingezelele i-6,000 kube ngani kumbe bayahola.
Ababalisi abaningi bathi lanxa belincuma inyathelo elithethwe nguhulumende okwamanje, kodwa isilinganiso sokwengeza leli holo sincane kakhulu njalo uthethe isikhathi eside ukuthi alengezelele. Bathi njalo uhulumende kumele azame ukungezelela iholo labo libe ngcono ukuze babe ledlabuzane lokufundisa abantwana ezikolo. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ufisa ukuba izisebenzi kakhulumende ziphiwe iholo elesithunzi, kodwa kusuke kube le ngxaki ngoba idola lemelika elifunwa ngababalisi lingatholakali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi wathi isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zikawathi 6 wobulawayo ezidotshiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo, kuqula labenhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho. Imithethondaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazwisisekiyo. Umongameli Joseph Biden wele Melika lamhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadala awephalamende elizweni lakhe owawuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Praxedes Jeremiah. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.